lela kwenu
asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7 kusukela ngo 7 kusiya ku 9 ntambama kuhlelo lezindaba ngesishona la ngesindebele kanye lohlelo lo live talk
lilale
rara izvakanaka vatereri
Siyabonga olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 Ncwabakazi 2016 ngu Chris Gande.
Lonto ngamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 e Voice of America. Sisakaza sise Washington DC.
Siqhubeke njalo ngendaba zethu lamhlanje ontanga bamabandla ezombusazo waphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ezikumanyano wedajamuka sesijikile bakhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya ngolwesithathu mhla ka 31 Ncwabakazi.
Kuxolo sihlobo esithandekayo imitshina yethu kayisebenzi kuhle kodwa umhlangano omkhulu owebandla lezaphu uphele kuhle ngomgqibelo lapho umnumzana Dumiso Dabengwa abuyele khona esikhundleni sokuba ngumkhokheli waleli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ontanga
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Ontanga bamabandla ezombusazo waphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ezikumanyano wedajamuka sesijikile bakhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya ngolwesithathu mhla ka 31 Ncwabakazi angaze angena edolobheni loba ukuhamba ihambo. Lokhu kwenziwa ngendlela yokufuqa uMongameli Mugabe ukuba asuke embusweni ngoba besithi usehlulekile ukubusa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe Media Center, omunye wabontanga abakumkhankaso wetajamuka sesijikile uHard Life Mudzingwa uthi kababoni efika umpalakazi uMongameli Mugabe esembusweni nxa kukhangelwa isimo ilizwe likiso. Okusekelwe nguthichawona Masiya Mbiri omunye wabakukomidi yokuqoqa inhlelo zalo mkhankaso.
Ukuthi singakhuluma ngoDisemba siyabe sifunga ukukhuluma ukuthi Disemba kodwa kusukisela kudala vele izinto isikade sesingamanga kuhle elizweni lethu. So kusukisela kudala kwakumele ukuthi ihambe kodwa thina samnika amalanga ukuthi efike 31 August. 31 August wena wala ngisho ukusiphendula ngoba samunika isi sambhalela samtshela ngendlela ezitshene esihlanganisela imedia sesihlanganisa amaphepha amndaba kodwa yena vele kalaleli. So December sithi thina asifuni ukuthi sifike engumkhokheli ngoba izinto azimanga kuhle elizweni lethu.
Ekhuthaza uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo uMasiya Mbiri ukuba aphatheke kulo mkhankaso kamhla ka 31 Ncwabakazi.
Nge-national shutdown sisho thina ukuthi akula muntu ozahamba emsebenzini, akula muntu ozangena edolobheni, akula muntu ozayenza ngisho any form of business ngoba yiyo indlela esibone ngayo ukuthi sitshengise inkokheli ika President Robert Mugabe ukuthi thina abantwana beZimbabwe sesidiniwe vele sesikhathele ngokubuswa ngendlela yesibuswa ngayo.
Ontanga laba bathi kabethuselwa yiloko sekukhulunywa ngontanga bezanupf kodwa bezinikele ukwenza konke okusemandleni nabo ukubona inguquko uqobo isiba khona elizweni uZulu esephila ngcono kulalokho ayikho khona bathi bazoqhubeka ngemikhankaso yalolu hlobo ngokuthula ngoba bengalufuna udlakela umgabe aze asuke esikhundleni achiye labanye intambo zombuso abomkhankaso wethajamuka sesijikile sebe lamaviki athile besungule umkhankaso wabo okhuthaza umgabe ukuba asuke esikhundleni kusiyafika umhla ka 31 Ncwabakazi bethi ngoba esehlulekile ukulikhokhela leli lizwe kodwa okwenzakalayo kutshengisa ukuba akazihluphi ngitshola kancane ukulandela linkuthazo enziwa ngumuntu wonke elizweni ogoqela ontanga bethajamuka sesijikile ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama
Abalwela amalungelo oluntu sebamukele ngenjabulo umbiko wekomishini ebona ngezamalungelo kaZulu iZimbabwe Human Rights Commission ochothoza amapolisa ngokutshaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Embikweni wayo ngempela viki ikomishini le ithe okwenziwa ngamapolisa lokhu lihlazo elikhulu njalo ikwephula amalungelo kaZulu. Ithe njalo ubufakazi ebuthole ngemva kwezehlakalo zangeviki edluleyo buveza sobala ukuthi amapolisa achaya abantu mahlayana ebathela langentuthu ehitshayo ngitsho labantwana abangelacala. Ngalokhu ikomishini le ithi amapolisa enza lokhu kumele abotshwe ajeziswe. Yengeze yathi uZulu laye ongaba ehlukuluzwe ngamapolisa kumele azekiyo azemangala. Ithi njalo uMongameli Mgabe laye kumele abone ukuthi uZulu uyavunyelwa ukutshengisela ngoba elelungelo lokwenza lokhu phansi kwesisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo.
Umbiko lo utshengisa ukuthi ikhomishini le okwamanje ingabe izama ukuthi isebenze ngendlela esingathi independent from uhlangothi olubusayo i-executive. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ikakhulu ngendlela ebeke ngayo umbiko wayo ukuthi ngaphansi kwesisekelo sombuso i-constitution ikhomishini le ngeyinye yamakhomishini okuthiwa kufanele azimele wodwa abe independent ngendlela asebenza ngawo ku-chapter 12 we-constitution.
Ithi njalo ikomishini le Nkomo amapolisa atholakala esephula amalungelo oluntu kumele abotshwe ajeziswe. Singabona kusenzakala yini lokho?
Kuqakathekile ukuthi ikubeke sobala lokho ikomishini leyo ukuthi amapolisa ayenza lokho esikubone kuziki ephelileyo ukuthi ahlukuluze abantu achaye abantu labantu abangelacala. Okunye obekusethusa esikubonileyo yokuthi amapolisa ebechaya abantu emnyango wemthethwandaba emnyango wekhoti. Ngakho ke lokho kutshengisela ukuthi kulabantu abayizigilamkhuka emapholiseni lapha ingazi ukuthi bengabe bekuthunyiwe yini lokho ngabakhulu babo ukuthi baphiwe ama-instructions ukuthi bakwenze lokho ngabakhulu babo. Kodwa-ke kutshengisela ukuthi lawo bantu yizigebenga yizephulamthetho ngakho kuyafanele ukuthi laba abalecala bekheswe lelo cala.
Ithi njalo likomishini amapholisa kanye lengatsha ze-executive kumele bebone ukubana abantu bayavunyelwa ukutshengisela ngokuthula ngoba balelungelo lokwenza lokho. Nxa ikomishini le ikhuluma ngengatsha ze-executive lapha kugoqela ihofisi kaMongameli Mgabe na?
Uma ikomishini sithi kufanele kuhlonitshwe amalungelo abantu lawo kufanele ahlonitshwe kuyabe kusitsho ukuthi i-executive eyiyo ekhokhelwa nguMongameli njengomkhulu okhangele lelo gatsha kuyabe kufanele ithathe amanyathela izame ukuthi ihloniphe amalungelo abantu. Ngakho-ke kuqakathekile njalo kuqondile ukuthi ikhomishini iyenze lowo mbiko njalo izame ukuthi ikhuthaze abakugatsha olubusayo i-executive ukuthi kabahloniphe amalungelo abantu.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Obuchwe ngomgqibelo eGwanda etshengisela esola umbuso kamongameli Robert Mugabe umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla uthi uMgabe sokumele esuke embusweni ngoba esebulele ilizwe. Nanku imsebenzi ayitholakali kanti lo mnotho lawo uqhubeka ubhidlika. Umnumzana Mkandla ubotshwe ekuseni ngomgqibelo etshengisela emgwaqweni eyedwa ethwele ibhakane ebelilombiko othi uMgabe sokumele ahambe. Uze wakhululwa phakathi kobusuku ngemva kokungenela kwamagqwetha alwela amalungelo oluntu awezimbabwe Lawyers for Human Rights engetheswa ngacala. UMkandla uthi ukubotshwa kwakhe lokhu akutsho lutho njalo uthi uzaqhubeka ngokutshengisela esola umbuso kaMgabe.
Bahambe bandithina bandithine for 12 hours khonapha ekhondaphe police station. Abangitshayanga kabanye abangenzangani kodwa bangidithelele bangidlisela isikhathi sami eside kakhulu.
Bebesithi wephule mthetho bani kahle kahle bebekwethe sacala bani?
Behlulekile nokuthi bangedeza icala ngoba ekungekele kwabo abami angibhadalanga fayini kambhadalanga ni. Bangiswelele icala lokuthi bangithathe ngalo ngoba aphaphulanga mthetho kodwa be-exercise my democratic right.
Kahle kahle umbuso kamongameli Mugabe Mkandla usola ngaphi?
Abantu abasebenzi ngizenze ngiqeda idiploma sokwafunda. So ukuthi lezokuthiwa indlala abantu abaholi imisebenzi kayikho umuntu angafisi ngolova. Umdabu sesiphambanele ilizwe ngenxa yokuthi ama-policies akhe awathulisisi ilizwe otherwise alidiliza. Abangasithengisa khona abazenzile khona of course siyabonge i-independence kodwa sokumele basigidile bahambe phila. Sizama amacebo amatha esikwazi ukuthi angasebenza, angasebenzela abantu beZimbabwe. Yiyo kanye impi yami lomgabe yona le.
Sikubone utshengisela uwedwa emgwaqweni. Kahle kahle kungani ukhetha ukuhamba wedwa? Abanye ubona bekuphuzela kumbe bengelandaba lohlupho olukhona?
Inkalakatha yenkinga esizayo njengabantu sihlala abantu beZimbabwe ukuthi abantu balovalo kakhulu bayesaba. Leyo ngikhanyela abantu ngizifuna ngoba ngihambe over 4 kilometers ngihamba ngingedwa bekhanyela abanye lentema abanye bebaleka.
Uzaqhubeka yini ngokutshengisela kwakho Mkandla kumbuka ukujikela estokisini abakwenze khona kukwethusile?
Akungitisanga ngitsho ngitho ngitho otherwise kunginikeza igunya lokuthi ngiphinde futhi and this time around lokho ma ukhona thina oyangijoyina yikho khonokho kuvumelekile ngoba we live in a free society umthetho uyasivumela ukuthi demonstrate kodwa mina ngithi ngami ngithi angeni bayifayile yiyo kanye into engiyibangayo lohulumeni ugevenale ukuhlukumeza abantu.
Umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla isakhamuzi seGwanda njalo ubotshwe etshengisela ngomgqibelo.
Umhlangano omkhulu owebandla lezaphu okukhetha inkokeli uphumelele kahle ngomgqibelo lapho umnumzana Dumiso Dabengwa abuyiselwe esikhundleni sokukhokhela kungelamuntu omelane laye. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba.
Emazwini akhe okuvala lumhlangano, uDabengwa ucele ibandla ukuba lidinge omunye umuntu ozathatha indawo yakhe. Ngoba engasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngo-2018 ethi ukhangelele ukukhumula amajogwe ekweneliseni iminyaka engamachumi ayisificamunwe mibili eyite ukwenzela ukuba ibandla lingafi kumbe lifane lezanu elomkhokheli owalela esikhundleni. UDabengwa uphinde wachasisa kabanzi ngesisekelo sebandla. Ethi lumhlangano abawugqibayo ubavumele ukuhluzisisa i-code ethi ukusebenzelana lenera kuzahlupha ngoba yavele ehluleka ukusebenzela inguquko ngakho kungekho abangakwenza khathesi okwabehlula ngo-2013.
Kodwa labo bantu abakhuluma ngenera namhla babekhona kuhulumende iminyaka engu-5 behluleka ukuthi bakutshintshe lokhu lanamhla belokhu bekhona ephalamende yikho siyamangala ukuthi.
Uphinde wasola udlakela oludalwa nguhulumende esebenzisa ucuku kulabo abatshengiselayo.
Indawo yokuthaka kwabantu eHarare okwenzakalayo yikhona lokho constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha yenziwa ngabantu eka 2013 ilokhu ingasebenzi lanamu. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithithinika ngazo iconstitution okakuthi.
Unkosikazi Laura Makhuzwa okhethe ukuba ngumsekeli kaDabengwa uveze ukuthokoza ethi kodwa akulula ukusebenza lo muntu ohlonipheka njengomkhokheli wakhe. Wathembisa ukuzama ngamandla onke ukuthuthukisa impilo yabomama abalwa impi ethi lalabo abathuka unkosikazi Joyce Muduru bachitha isikhathi ngoba uyinkokheli ngenxa yembali lemisebenzi yakhe.
It's a challenge. It's a challenge. And niyasaba. Angikwazi ukuthi abantu bayathatha njani, bayangisapota. But I'm confident that abanye bantu definitely bayangisapota. And siyakwazi ukuthi izinto phakathi eZimbabwe.
Ibandla lezaphu lenze inguquko ezine kusisekelo sebandla sokuba iNational People's Council ibe loTshani Mani ozakhokhela njalo iCouncil yebandla inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZipra Veterans Association ibe yingxenye yebandla amaCouncil ezigaba abe yingxenye yebandla lokuthi iNational Executive Council ibe labasekeli. Umhlangano uphinde wapha umkhokheli amandla okukhetha amalunga amahlanu azangena kuNEC. Wathi obona ngemithetho yebandla walaya ukuthi ahle aqale ukwenza inguquko le kusisekelo sebandla njalo leNEC yanikwa amandla okwenza izinqumo zokusebenzelana lamanye amabandla ezombusazwe uma kungephuli iziqondiso zesisekelo kunye lombono webandla. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga nompumelelo. Kunjalo nje sixoxelo walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra eyayilibutho leZaphu kodwa osekubandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla othi inyathelo lithethwe ngumnumzana Dabengwa liyancomeka.
Izaphu siyenzile la iCongress yayo njengamanye amaparty lawo asebevela kuCongress njalo njengokuthi vele every 5 years kumele zabo be leCongress like any other party. So lokhana kutshengisela ukuthi khona hayi lokhu izaphu beyivuselela besiya phambili. UDabengwa bamkhethile-ke waba nguye upresident wali party izaphu. Njalo bebengela alternatives basakhangelele ukuthi khona uDabengwa ethiphathi leyi isikwesinye isibanga kuthi ukuthi bona sebemele nxa uDabengwa sethi yena hayi yena uzathiya ngo-2018 ngabakhangele abanye abantu. Lokhu kuthola ukuthi khona hayi onika amandla ebantwini ukuthi kabayikhethwe esibayeni bekhangelane namanye amalunga phakathi kwabo onguye ozahamba enyaweni zikaDabengwa ebesethatha njalo eqhubekisele phambili ibandla lezabo.
Ungathi wena kuyaswelakala yini umuntu ongakhokhela ibandla lezabo?
Abantu baningi kakhulu abangakhokhelela kodwa-ke ngeculture yethu esithi thina lusiko lwabantu bakhangele uDabengwa bembona ecapable ebe ngumuntu olelungelo lokuthi engama laphana njengopresident wepharty yabo. Kabakhangelanga ukuthi kumbe uDabengwa angancintisana lomgabi kumbe lobani kumbe lobani. Njalo lokhuyana i-support lokho abakufunayo njengepharty bathola konke lokho abaza kuthola khona. Akula malunga abazawadinga azakuyethela indaba kuloDabengwa. Nge-history yakhe uDabengwa ngokuba nguye kwakhe uDabengwa both politically and then militarily uqondile ekhona laphana njengebandla labo ababone kugule mfanelo ukuthi uDabengwa ekhokhelele iparty leyakhe.
Lapha lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra elalilibutho leZaphu ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
eZimbabwe libikwa lidinga imali engangezigidi phose zingamachumi amane lanhlanu $45 million eyokugcwalisa indingeko zabatsha kwezempila kahle kanye lamathuba emisebenzi. Iningi elithi leli liphupho nje nxa kukhangelwa umumo womnotho. Kubika uNothando Sibanda.
Ugwalo olukhitshwe nguhulumende weZimbabwe kanye lohlangothi lokunakekelwa kwabantwana kunhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba, i-United Nations Children's Fund, luthi inani labatsha kuleli liyakhula ngamandla, okutsho ukuthi phezu kwabantu abathathu kwabane bayabe bengaphansi kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kusefika umnyaka ka-2020. Ingcweti zithi lokhu kutsho ukuthi kudingakala imali eningi yenhlelo zabatsha kwezempilakahle kanye lokuthi bathole imisebenzi nxa ilizwe lizakubalela kusasa elesithunzi. Lokhu kungenziwanga, ugwalo lolu luthi ubugelekeqe buzakhwela ngamachumi lambili ekhulwini i-12% kwiminyaka elithumi ezayo, kuthi imikhuhlane yengulamakhwa, ukuzithwala masinya, ukwenda masinyane kanye lengculaza kuqonge abatsha bezama ukuziphilisa. Abe-UNICEF Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa ngamabhiliyoni amabili amadola, $2 billion, ngomnyaka ngokusilela kwenhlelo lamathuba abasakhulayo. Osebenza labatsha, unkosikazi Anele Jona, uthi inani labatsha elikhulayo litsho ukuthi uhulumende kumele engeze imali ephiwa ugatsha lwezempilakahle ukuze abatsha bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala, imithi yengculaza, inhlelo zokuthola ulwazi lokuthatha izinqumo ngempilakahle kanye lamathuba okufunda lokusebenza.
Lokho kutsho ukuthi kudingakala ukuthi kube le mali eyokuthi ku-investwe ebantwini, ebantwaneni, yilutsha lolu ukuthi bathole uncedo elokuthi kutholakale ezempilakahle zabo. And ungawunanzelela futhi ukuthi abantu labo esikhuluma ngabo 35 years and below ngabantu abangela msebenzi, ingoba I think 90% of i-population yalapha elizweni kayiqhatshwanga. Into engingazi ukuthi iza kweneliseka yini ukuthi imali yokuthi ba-investe kulolu hlelo ukuthi baza kubalayo yini njengoba abantu bevele beswela uqhatshwa.
Lokhu kugcizelelwe yisakhamuzi unkosikazi Smilo Ndiweni othi kulusizi ukuthi okwakhathesi uhulumende uyehluleka ukunakekela intsha eyiyo eningi njalo ekhangelelwe ukuthuthukisa ilizwe kodwa iyatshabalala ngemikhuhlane kanye lokuswela amathuba.
Kuyabe sokufuneka ukuthi i-government uhulumende a-investe ezintweni ezinjengama-family planning, ama-vaccines, njengoba khathesi kunje amboni ukuthi iyakwenelisa okakhathesi. Ukuthi ngibona kuzaba nzima kibo sibili uhulumende ukuthi akwanise ukuthi invest in injections la abantwana, ahlatshwa abantwana, lama family planning methods. Kuyabe sokufuneka imali eningi ukuthi ihambe esigabeni soneso esabantu bona lapho.
Osakhulayo uBongani Maphonga uthi kuqhakathekile ukuthi kukhulunyiswane labasakhulayo ngindlela zokuvikela. Owakhathesi abatsha yibo abasengozini enkulu yokuthelelwa igcikwane lengculaza, kodwa ukucubungula kutshengisa ukuthi yibo bangasebenzisi indlela zokuzivikela emacansini ezifana lendlela yendandatho entsha i-Aspire. Kungakho ethi nxa ingculaza iqhubeka imemetheka kibo, ilizwe liyakuba yini njalo iyaphela ithini ingculaza ngomnyaka ka-2020.
Ngemva kokutholakala kwe-ring lele lehlisa i-HIV nge-61%, mina ngikhuthaza abesifazane abaleminyaka eyi-25 lokuya phansi ukubana balisebenzise leli ring, ngoba kutholakala ukubana yibo abangalisebenzisi kakhulu leli ring. Ikanti-ke laba abaleminyaka engu-25 kusiya phansi yibo abantu aba-afekthwa kakhulu yi-HIV. So ngithi ngabalisebenzise kakhulu wenzela ukuthi i-HIV iyehle kakhulu.
Indlala kanye lokuswelakala kwemisebenzi sokuvele kwachiya iningi labasakhulayo lingasasebenzi, kwathi inani lamantombazana elendiswa kumbe elenda isikhathi singakeneli liqonga. I-UNICEF Zimbabwe ithi ziqalile ukuthola imbiko yokuqonga kwenani lamantombazana elenda masinya ngenxa yokusilela kokudla elizweni. Isakhamuzi unkosikazi Emil Dangwenya uthi kuyadabukisa ukuthi abantwana baqala imizi besesebancane ngenxa yokuswelakala kwamathuba okufunda kanye lokusebenza elizweni.
Abantwana besikolo abaningi ngenxa yenswelo abazali bayehluleka ukuthi bahambise abantwana esikolweni, imali kaziko. Bese kusiba lohlupho lokuthi abantwana bangena kuma-marriages bebancane. Into ebangela khonokho yokudubeka kaye esikole usehlezi ekhaya, uvuke kuseni zonke isikhathi ubhoda khonapha labafana bathatha bengabantwana kabayanga esikole. Khonokuyana kwenza abantwana bangene entweni ezingalunganga.
Inhlanganiso yokucubungula kuleli iZimstat iphose amachumi amane ekhulwini, i-36% labantu abangaqhatshwanga kuleli lile minyaka ephakathi kwamachumi amabili lamachumi amabili lane, 20-24. Udubo lokuqonga kwenani labasakhulayo alikho kuleli kuphela kodwa emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. EZimbabwe, udubo lolu lwengezwa ikuwa kwenotho elizwe osokuchiye iningi lingafinyeleli inhlelo zempilakahle lamathuba okuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu leHighlanders lize lanqoba ngemva kwemidlalo eyisithupha lithwele amagabha avuzayo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu Joseph Njanji.
Iqembu leHighlanders litshayele awumayini ngethuka nyangisonto enkundleni eBarber Fields okuyimpumela yezengemva kwemidlalo eyisithupha. Amadlelwanyama itshila imoya yabalandeli bayo njengoba kade kusehlula ukuba leli qembu linqobe. Ukunqoba kweqembu leHighlanders kwenzele nelise ukwala lokhu lihlezi kuzinga lesithathu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo yangamachumi amathathu lanhlanu. Ukapteni weqembu leBhosso uFelix Chindungwe uthi badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba bese bekhathele ngokudliwa.
Abantu laba batshengisele ukuthi bafuna ukuwina, kungakhaya libona sokulesikhathi eside silokuthi siyakwanisa ukuthi sihambe first half sihle hle 2, babona sihambe sihle hle 2 namhla, so jesa ukuthi abantu ade befuna ukuwina.
Phezu kwenkalane kutholakala iqembu le-FC Platinum lona elile miklomelo ngamachumi amane lantathu, njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Chicken Inn ngomgqibelo. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Capes United lona elile miklomelo ngamachumi amane, njalo elibhaxabulele Mutare City nge-4-1 ngomgqibelo. Iqembu le-ZPC Kariba lihlezi kwindawo yesine elile miklomelo ngamachumi amathathu lane, njalo linqobe le-Cholocho nge-2-1 ngomgqibelo. Kuthi kwindawo yesihlanu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lambili, njalo elibe ngutshikilobhanqa 0-0 leLenkezi Platinum ngesonto. Kundawo yesithupha kule qembu le-Triangle lona elile miklomelo ngamachumi amathathu, njalo elinqotshwe nge-5-3 nyelewange. Kuthi endaweni yesikhombisa kule qembu le-Harare City elile miklomelo ngamachumi amabili lathoba munye, njalo elinqobe iqembu le-Bulawayo City nge-2-1 ngolwesihlanu. Amaqembu abalisayo le-Chicken Inn nele-Haumine kanye lele-Bulawayo City ahlezi ngaphansi kweqembu le-Harare City, njalo omathathu ale miklomelo engamachumi amabili lathoba munembili iqembu ngalinye. Endaweni yechumi lanye kule qembu le-Chapungu lona elibhaxabulele Border Strikers nge-3-0 ngomgqibelo, njalo lile miklomelo engamachumi amabili lesikhombisa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisayo le-Nkezi Platinum kanye lele-Wange. Iqembu leMutare City lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elichumi lesikhombisa. Kuthi iqembu leCholocho lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elichumi lantathu. Ikanti leBorder Strikers yilo elihlezi ngaphansi kwengalane lalo lile miklomelo elichumi lantathu. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lesizwe lama-Warriors likhangelelwe ukuqala kusasa amalungiselelo alo awukuyadlala leqembu leGuinea kumdlalo wokucina kwesibaya sika-Group L okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-2017 Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe livele selaphumelela ukuba ngelinye lamazwe aza kuyadlala kwele Gabon, njalo umqeqeshi uKalisto Basua ukhangelelwe ukuba aphe ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala loba nje bize iningi labadlali abathenjiweyo. Umgadli weqembu leMamelodi Sundowns uKama Billiard nguye ophiwe ithuba lokuphumula njengoba iqembu lakhe liphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, igama ngu Chris Gande, lilala.
Ngingu Ntungamilinkomo, salani ku Live Talk.